okwenzakala lapha emaplazini ukuthi abantu batshontshe inkomo kukhanya inkunzi yami le ithiwe yabanjwa njengenyamazana yahlinzwa umuntu wathatha inyama kuphela wachiya amathambo wakwenta sibili inyama wasala nje kungamathambo uma ukhangela intengo yenkunzi leyi kulezi nsuku kukhalela ukuthi bekungaba ngabo $3,000 khona lapho ngoba inkalakade yenkunzi lengabi esikalini chama 900 kgs.
Madoda, ngumonakalo omkhulu kakhulu lo.
Hayi kakhulu sibili ngoba batsha inkunzi eyengiyithembile engilazo ezimbili zincane kakhulu kungeke zisebenze ukuthi usomele ngidinga imali nizame ukuthenga inyo okweminyaka le mbili elandelayo.
Ukubhaye kanganani ukutshontshwa kwenkomo emaplazini lapho ohlala khona e-Victory?
Kusho ukuthi into leyi ibingakazi yenzakala mina ngifike laphana e-Victory ngo-2007 into leyi ibingakazi yenzakale kuqale nje ngo-December yena lodlulileyo sokuzafika ikhisimusi le edlulileyo batshayela umfowethu omunye okuthiwa nguzenzele Ndebele inkomo ezingu-2 kusukisela khona lapho kuze kufike kutshaye yami ngolwesihlanu nje kuthi sokudliwe inkomo ezingu-11 khonaphana nje lapho esikhona thina.
Amapholisa athini? Akekho seke wabanjwa yini?
Akekho ngitsholo yedwa seke wabanjwa. Amapholisa ake athi sibanikeze idizili bayenza amapatroli babhodabhoda ebusuku sakwenza lokhu kuthe sokuzafika ama-elections baqalisa labo kuba busy ngezinto zama-elections lezi kwayekelwa ama-patrols la phela yaqala futhi indaba yokutshontshwa kwenkomo.
Akhona yini manje amanyathelo eliwathathayo njengabalimi njengezakhamizi njengoba amapholisa uyatsho ukubana akukho okukhanyayo akwenzayo?
Njengezakhamizi bekulomhlangano izolo koBulawayo ikhona imizamo esesiyizama ehlanganisa ama-patrols bakhona abanembobha abalimi kutho ukuthi kuzaba kuhlanganisa lamapholisa lawo kunjalo kusenziwa ama-patrols nalayo ebusuku kodwa njengoba singakwazi inkomo zitshontshwa nini abantu bangayenza ama-patrols ebusuku ibanje emini bathi bengena vele ebusuku isitshontshe ngawo amaplaza ayenile njengoba izulu seliza kuna futhi sokuzaba izihlahla seziza yena kakhulu ugcine kungakhanyi vele kahle kahle kwenzakalani emaplazini kodwa hayi silethemba lokuthi singa offer lokhu kuthiwa i-reward mhlawumbe ukhona umuntu ozakhuluma ngoba kumele kube lo muntu oyi-1 okumele abe sazi ukuthi kwenzakalani ngoba sizokuthatha inyama lezi ziya e-town koBulawayo laphana yize zithengisa emakhitshini la angemuva la angasiwo la ayazakalayo lasezindlini.